abantu uma bayelection. So izikolomlando khona bolezi mabhekene invite commission. Ilomlando njalo yokuthi iqinisise ubona uhambe njani. Manje sisileka bona kusuke kudingakala ama international institutions ukuthi angenele ngoba bese sicela ukuba nzima ukubana nxa imbuzi zihlaselwa elikhanka ukubana kubizwe elikhanka ukubana lidingisise ukuthi ubana ohlasela imbuzi. So kuyababhadekile ukuthi xa kusehlula local kungenele sibili ama international institutions ukuthi adingisise ukubana kuze kufuna umuntu kuhambe njani. Njalo ngibona okwenzekileyo khona lokhu, is-political party, is-the ruling party, is-state resources and so forth, there was a proper investigation.
Abebandla likaThamisa bathi ngabasekeli bezanu-PF abenze lolu dlakela, kanti abezanu-PF bayakulandula lokhu. Kungenzeka yini kube ngabamanye amabandla nje angayisiyo zanu-PF?
Kwenzile kudingakala i-investigation ukuthi icubungule ukubana uhambe njani ukuze kusho umuntu. Kuyadingakala sibili ukuthi i-Human Rights Commission yenze i-investigation njalo nakungana kube le mpumelo ekhanyayo. Kudingisise sibili even at subject level or AU level ukubana uhambe njani. Because ngeqiniso these days phela kulamafoni, kulamakhamera. Ngeqiniso ukubana ukhona othethe i-video. Kukhona ubufakazi ukubana ngibani okwenzileyo khona lokho. Kodwa okuqakathekileyo i-investigation yokucubungula i-Human Rights Commission kumbe inhlanganiso engaphandle kwelizwe ekhangele ezamalungelo loluntu.
Iphephandaba le-The Standard Inkomo libika ukuba umsekeli kamongameli welizwe njalo engowezanu-PF uBabu Chiwenga utshele abasekeli bebandla lakhe ngempelasonto ukuthi uThamisa bazamchola ibandla lakhe bazalichola ngendlela intwala echolwa ngayo. Ayisiko kutshotshozela uDlakela yini esesilubona lolu lokho?
Ya, amazwe njalo sibila jojozela uDlakela. Nxa sikhangela lesisekelo sombuso, constitution, asivumeli khona lokho ubana abantu bejojozele uDlakela. So yinto sibili esamula isisekelo sombuso selizwe, into engavunyelwa umthetho, into ejojozela ubana abantu belwe ugcina kusiba lodlame. Udlame lwaseRwanda lakoBurundi lwaqalisa nje ngakombusazwe bejojozela abasekeli babo ubana belwisane. So, ujojezela kunje sibili, kumele kube lokujeziswa emthethweni.